Bathi ubusuku bufihla okuningi okwenzakalayo, kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakoBulawayo, isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elitshumi lambili abhoda emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula ukungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Abizelami Nobuhle Moyo, le 16 years, ngithengisa umzimba, isituation ngidinga imali.
Obaba banganani laba abakuthathayo?
Ukuthi unganani, ngabe ngakhethi, ngabe ngifuna imali kuphela. Ngabe ngifuna ukuthengela umntana wami, nami ngithenge okwayo. Konke le grocery.
Umntana unganani?
Umntana le-1 year.
Ngizwa mithi ule 15. Ubaba khona ugoni yamazi, umba mithi ukhona bekuthengiseni.
Hayi, usahlukana, akazangangithathe vele wanje ngesithu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kwenza nalabo abafundileyo bangene kulo msebenzi wokudinga imali ngokulalala besilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda iNational University of Science and Technology koBulawayo.
Ngiyenze umsebenzi, so ngilabantwana bayi 3. So ke ndinga endithola khona imali khona lapho. Ngafunda inathi ngaba le degree lami, but ikho lapho endithola khona imali khona la engikwenzayo.
Abantu abanjena bafana wonke?
Abafana wonke, iyahlanganisa wonke. Because ikho sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya babulala.
Hayi, sacrifice because yabo ngela choice ikho sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingela bazali kumbe ihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo umunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo. Nganiki 10 bond sibe sesenza because lapha angila into engabamba umsebenzi ukuthi ngiphile. Ngiya renta 1 room ukuze ngibhadale irent, kumele ukuthi linike 10 bond sibe sesenza. Iminyaka enginayo khathesi 18 years. Esikolweni ngagcina ku-form 1 ngashonela ngabazali, angisatholanga ithole ukuqhubekela phambili ngesikole.
Bahlangana lokuhlukunyezwa okumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe batshaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Le 17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngiwayethe ngihambe ngiyedinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introducisayo umsebenzini onalo. Basichaya sometimes abayi nxa sisuke sacelini ukuthi ebhadale. Abe sesibamamandla ukuthi kabhadale, ebe sesichaya.
Abanye abantu abadobha laba bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi. Banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Gomo ule minyaka engamashumi amahlanu lanhlanu uqeda ukubhadala intombazana le minyaka elitshumi lasikhombisa.
Hayi, usisiluke lapha nami ngibhadele. Ngithengile ngoba nabo bathengisa, so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile. So into ekhona nje leyo 20 point leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hayi, umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi, kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulumele ingcwethi ebona ngokuphila kwabantu njalo nangomkhuhlane wengqondo osebenza koBulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinge imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi ukubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastreetini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sokule peer pressure from abangani babo. Sibafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe, khona yathola le mali khona laye ezafanana njengabanye bakhe.
Amapholisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimela e Studio 7 ngontuthu zethu nqa, igama labo ngu Ezra Chisa Sibanda.